Ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kaningi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, uthi uMnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi, njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besihloneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 langokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980. Ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki, kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo iMthwakazi Republic Party, asikezwa ikhuluma amazwi afananayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla. Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla leMthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi, kodwa siyatsho ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu, njalo umhlaba sithi ma ubekwazi ukuthi uMnangagwa ongumbulali owakhuluma amazwi afana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni, wathi eqeda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa nguMnangagwa kuveza ukuba uzonda amaNdebele.
Sikhathesi uMnangagwa njengoba umgabe wathi yena yena the moment of madness ngo-1999, njengoba uMnangagwa esefuna ukuhlanya kanje, umhlaba uzathula na uthi u-too busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi? Ngakho-ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingashoni umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa, ngoba kasuke sivume ukuthi sitshaye sithule, sibulaye sithule, njengalokhu kwenzeka nesikhathi sikaJoshua Nkomo owathi ebuzwa ukuthi iGugurahundi is it tribal or political, wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithi naku-tribal, ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuceda impilo lemphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
UMnumzana Efikela Ncube olwela ilungelo loluntu ukuthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evela emuntwini owaya uphatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugurahundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani laba basezihlabeni laba ababulala abantu ngeGugurahundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zeGugurahundi yabo-1980s, lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibeleni le midlands, yinto engamukelekanga yona leyo, engasoze yamukeleke ebantwini bemathibeleni, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
UNcube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube le njongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe owethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjongo ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga nakancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe threatena abantu, esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kweGugurahundi. Abantu abadlule phakathi kweGugurahundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa uMnumzana Philippe Gawule, ilunga leZANU-PF, uthi uMnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo, kambe umongameli uyabe zama ukusizelela lokukhuluma engalokubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma state ama provinces ukuthi azimele hoda kumbe njani njani kumbe lokwana akukho eZimbabwe lokuya njalo iZimbabwe ilamandla ilele ama provinces yanika iloku le devolution kuma resources ukuthi benefit nge devolution but Zimbabwe is a unitary state iZimbabwe yilizwe elilodwa elingayihluka elingalama boundaries phakathi kwehlukanisa ukuthi leli yileli lizwe leli ngaphaleli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo isisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikutshoyo lokho phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso umongameli ubuswa yisisekelo sombuso ulandela ekubuseni kwakhe isisekelo sombuso ngawo akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso yiko kukhulunywa upresident Emmerson Mnangagwa isisekelo sombuso ukhuluma isisekelo sombuso ngoba ummeli yena uvikela isisekelo sombuso yiso asivikela njalo amele asivikele ngazo zonke izikhathi yiko akutshoyo lokho nxa ekhuluma esethusela inkulumo kayethuseli hhatshi ukhuluma civil core lokukhona kanye okumqoka okubekwa okwethulwa yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.